Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesipha ke indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-23 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Sithi lokhu akusebenzi, kuza kwenza sicala ngokuthi ukuthi sithathele isinto silobolane sithathele isidlo eminyama lamathakada kuzaba sokungcono kakhulu ukuthi siye sayine izinkantolo.
Iningi lisele lidanile kulandela imbiko ethi imichado yabonke abachada ngomnyaka ka-2022 ayisebenzi ngoba kwasetshenziswa umthetho owesulwayo.
Sesikubongelayo ukuthi uhambo lwabo lwabhadalwa ngokuthi babeshule amakhiwa lalapho abaningi bakhuphela khona lapho.
Ukuphawulwa kwelitshe lesikhumbuzo sempi yebhubhu elupane ngolwesine kuthiya abanye belokhu bengunguna ngokungenela kukahulumende kulumkhosi. Umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin usefunge wagomela isithi abaphathise amalwa ecatsha angene egigini adubula abulala abantu abedlula ikhulu bazowukhomba olotshwala. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin usefunge wagomela isithi abaphathise amalwa ecatsha angene egigini adubula abulala abantu abedlula ikhulu bazawukhomba olotshwala. Amalwa ecatsha amane abotshiwe ngemva kokungena enkundleni yeCrocus City Hall eMoscow izolo ahaza inhlamvu egigini kade likhona. Lanxa eminye imbiko isithi izikliwi lezi ngamalunga enhlanganiso ye-ISIS, umongameli Putin kazange akuveze lokhu kodwa wathi nxa abantu laba bencediswe ngele Ukraine lalo liza kubona okwabonwa ingidi. Iningi lisele lidanile kulandela imbiko ethi imichado yabonke abachade ngomnyaka ka-2022 ayisebenzi ngoba kwasetshenziswa umthetho owesulwayo. Umthetho wemichado waguqulwa ngenyanga kaMpandula ngomnyaka ka-2022, kodwa izicenxe zemichado zaqhubeka zilotshwa umthetho owawungasasebenzi. Siqoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo, kungabe abantu abanye beshada ngesintu, kodwa ngathi uthathe ithe umchado siwuhambise e-SQN wayafika kuhulumende. Mase uthwaka ukho, uyabona ukuthi kuzophazamisa imishado eminingi. Lo kade eshadile, sekubona ukuthi hayi lokhu ushada kwami kade ngakuphamba, hayi ngangishade ngingacabanganga, usezabona ithuba lokuthi angasaphinda chade. Esethibona okungenzeka sibone kudilika imizi kumbe imishado eminingi.
Manje singabona yini abanye sebengasafuni imichado yonale esilungu sebefuna ukuthi bachadiswe ngesintu.
Singakubona lokho kusenzeka lami yimi nginje babugande mase ngishadile sekuthe hayi sengishadile hayi akwenzi ukushada ngesintu uzoshada ngesikhiwa ngiye kuhulumende ngiyesayina lowo mshado mase kuhlalahlale sokuthiwa umshado awusebenzi ngoba kwaphambaniseka kulokho kwayenziwa nguhulumende. Ngizabona kungcono ukuthi kube kuthiwa ngazenzela umshado wami wesintu. And kusukela manje ngiyabona ukuthi sizabona abantu abaningi bengasaxekathekisi ukuyasayina emakhoti kumbe ukuyasayina ngaphansi kwahulumende ukuthi bashadile. Babone kungcono ukuthi bayenze nje ingcopho zokulobolana balobolane bashadise emakhaya ngoba bengakwenza abantu lokuthi bashade ngesintu. Akwalekanga ukuthi bashade ngesintu. Nxa bengashadela ngesintu bagcine bengazivoliwe ngaphansi kwendleko zokuthi betshone besiya chata ngaphoko kuhulumende kumbe ezinkantolo abantu bazobona kungcono kulokho ukuthi ungishadela ngesintu akukho umuntu ozovuka usasethi khona hayi umshado lowo awusasebenzi ngoba ushade kanje kanje so umshado kahulumende ngawusiba le migomo lembandela enjeni ukuthi namhlanje uthathe isinqumo kusasa isinqumo sivuke sithi lokho akusebenzi kuza kwenza sicabanga ukuthi ukuthi sizithathele ngesintu silobolane sishadisane sidle inyama lamachakada kuzaba sokungcono kakhulu ukuthi siye sayine ezinkantolo.
Lo ke ngunkosazana Victress Mathuthu odwela ilungelo labesifazane. Ukuphawulwa kwelitshe lesikhumbuzo sempi ebhubhu elupane ngolwesine kuthiye abanye belokhu bengunguna ngokungenela kukahulumende kulumkhosi. Ilitshe lesikhumbuzo lilotshwe igama likamongameli Emmerson Mnangagwa onguye ophawule lesi sikhumbuzo sempi yebutho lenkosi uLobhengula ele imbizo elaliholwa yinduna uMtshane Khumalo elalwisana lebutho labamhlophe elalikhokhelwa ngu-Allen Wilson ngomnyaka ka-1893. U-Ezra Chisasibanda ubesembuthanweni lo elupane ngolwesine wasethulela udaba olulandelayo.
Bekugilwa kuhlatshelwa ezendulo kusakhiwo esephuphu Bethlehem Memorial Site elupane esabalenze Matheleni North lapho bekuthe kwaqa iziphathamandla zikahulumende inkokheli zomdabu izakamizi labalondoloza imbali yamandebele ngesikhathi kuvulwa kusemthethweni isakhiwo lesi lindawo kulapho kwabulawa u-Allen Wilson labanye bakhe abangamathumi amathathu lane 34 ababezama ukuthumba inkosi uLobhengula ababemlandele kusukela intaba zinduna duzane lakobulawayo. Umnangagwa uthe indawo lapho kulele khona amaqhawe esizwe azama amandla wonke ukulwisana labamhlophe abebefuna ukuhluthuna ilizwe. Uncome ibutho likaLobhengula ngokwenzakala ebhubhu duzane lomfula omkhulu uShangane.
Bravery of the Imbizo, I think, was not defeated, but it defeated the whites.
Umqhawe bebutho lembizo ibhiyozo elisibulisibo alizange linqotshwe kodwa lanqoba abelungu.
UMtshane Khumalo esizukulwane senduna kaLobhengula njalo seyinkokheli yenhlano yezinduna wamukele isakhiwo lesi esithi imbali kakhokho wakhe iyamthunuka ngaphakathi. Ukhokho wakhe uMtshane Khumalo wakhokela imbizo eyabulala uWilson labanye bakhe.
Esikubongelayo ukuthi uhambo lwabo lwabhadalwa ngokuthi babeshula amathiwala lapho abaningi bakhuphela khona lapho.
Lanxa iningi linqoma isakhiwo sesigumbuzo lesi esakhiwe nguhulumende osebambe ihlalo sobuduna kulesi sigaba eluselupane induna kaMabhikwa sola indlela okwenziwe ngayo njalo uthi imbali ayibhalwanga ngokuqondileyo.
Abanye babhala betshelwa ngumuntu ozihambelayo ayisiyayazi thina abanye sikhule kuqala kusesenemkhonto lapha namathambo esakhanya manje.
Umlobi olodumo wengwalo zembali yamandebele umnumzana Phatisa Nyathi ulandisele uZulu ngokwenzakale ngosuku abamhlophe bezama ukuthumba uLobhengula kodwa behlulwa libutho likaLobhengula.
Akafrisa kungudisemba 1893 akuthe ukuthi kuyasa yadubhani.
Kunabanye ababekubutho likaLobhengula abatshabalala ephuphu wayenduna intaba zinduna uNhlanhla Mangwendweni usola uhulumende ngokuzifaka kulolu daba.
Uhulumende uthole imvumo kubani ukuthinta amathambo abiza thina bo sonke nje emahlaba ezulu.
Kulombuthano bekulamalunga ezanupf labamabandla aphikisayo abagoqela unobhala jikelele welinye lamacele webandla le-Citizen Coalition for Change usenator Sengezo Tshabangu ochaza ngokuqhatheka kokuba kulo umbuthano.
Ukubuya kwami lapha ngizolandela inyawo zikaLobhengula. I represent the people of this region.
Amabutho abamhlophe ayilandela umzila ezama ukuthumba inkosi uLobhengula duzane lomfula omkhulu iShangane Lupane. Lapho kubika uLobhengula wanyamalala wathiya ihatshi lakhe elimhlophe lenqola yakhe. Ngimele iStudio 7 ngapha ePupu eLupane eMatheleni North Province ikamanga uEzra Chisasibanda.
Siyabonga Ezra Chisasibanda. Sizaliphawulela imbono yomkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ngodaba lona lolu kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba oluzalandela ngesikhatshana. Ibandla elibusayo lakule South Africa ele-ANC selihambise ibandla elitsha elemkhonto wesizwe kumbe i-MK emthethwandaba lisithi alibhalisanga igama lalo ngokusemthethweni. Ibandla le-MK elikhokhelwa umnumzana Jacob Zuma libikwa lilosekelo olukhulu olusekubangele ukuthi ele-ANC lethuke. Uhanjiswa kwalo enkantolo kubangele abanye ukuthi bathi isimo sezombusazwe kwele South Africa sesifana xathu leseZimbabwe lapho amabandla aphikisayo athwaliswe gadalala ngelibusayo lisebenzisa imithethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
I-democracy isingaphansi kwenkulu ingcindezi ezweni le-South Africa ngoba okwenze konke lokhu ukuthi iqembu elibusayo lize ligcine lisiye kantolo kube nezizathu esisodwa nje kakhulukazi. Okokuqala, le party MK uma sibuka nje ukuthi ukuzalwa kwayo yaqalwa ukuzanywa ukuregister ngo-August last year, bahluleka kwakukhona okwakungalunganga emaphepheni okuzama ukuregister kwakuyiselwe emuva. Kwake bahamba bayalungisa lokho kwakuthiwa akukho akuqondanga. Babuyela ke yafika iyamukelwa ngoSeptemba wakhona unyaka ophelile. Kodwa ke iqembu elibusayo azange lize lithathe izinyathelo ezi-10. Sibona manje seyiqala ukuthi ithathe izinyathelo lapho lo wayengumongameli uJacob Zuma esesithi yena akazi ukuvotela i-ANC uzavotela i-MK party. Kusho ukuthi esikubonayo ukuthi baqala lapho ukubona ukuthi bebebhekane nohlupho olukhulu olumangalisayo.
Isifundo bani esingasithola lapha nxa siqathanisa khona lokho okwenzakalayo eSouth Africa lokuyake kwenzakala eZimbabwe?
Isifundo esisitholayo babu Gandhi ukuthi iSouthern Africa yonkana isazake ibe ngaphansi kohlupho olukhulu lwala amaparty azithi angama former liberation party. Sikhumbule nje ukuthi ensukaneni ezisanda kwedlula ayebaba nomhlangano lapha neFollows wona la ama former liberation party lapha kade bedingi ida khona bethi amaqembu aphikisayo emazweni abo ngamaqembu atshotshozelwa yilaba ababemakolonize. Lokhu nje kukodwa kusengisela ukuthi kuningi iZimbabwe engathi isikufundisa amanye amazwe ukuthi baqhubeke bebusa noma bengasafuneki abantu bengasabathandi emazweni ngoba besebenzisa ukuthi bona yibona abalweli benkulule.
Lo-ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazwe.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowenu.
Kwezemaphandleni, izakhamizi zezansi emaNdebeleni sezikhala ngentengo yenkomo ezithi iphansi kakhulu kulezi nsuku ngesikhathi iningi labafuyi lithengisa inkomo ukuze zingahlaselwa indlala njengalokhu okwenzeke nyakenye. Iningi lezakhamizi kulesi sigaba liphila ngokufuya lokuthengisa inkomo. Okunenge asikuzweni ku-Albert Ncube esetakaliyawa eGwanda.
Inkomo ezinenge ebezizothengisa eTakaliyawa eGwanda South ngolwesibili kuliviki zibiselwe emakhaya ngemva kokuba abanini bazo bengavumelananga labathengayo ngentengo. Inkomo ezinenge bezithengwa nge-R10 ikilogram elilodwa, okudala ukuthi inkomo ezilesithindo samakilogram angamakhulu amathathu zibize imali engange-R3,000. Siyixhumane lomnumzana Obert Moyo oyeBhorabhora eMlambapheli othi isimo esikhona sizwisa usizi.
Ngoba uma uzafuya inkomo for 4 to 5 years uzothola i-R3,000, udlula phezu kwama-drought anzima, uyafida, wenzani, uyazithengela imithi. But uma usulethe shuwa ukuthi uzothengisa, uthengisa 3,000. Sizorojwa emini kukhangele daylight abantu bethatha inkomo zethu bahambe nasale singelalutho.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana Shepherd Mancaba owehalisuphi layo othi njengomfuyi kajabuli ngentengo yenkomo yalezi nsuku.
Thina esikufisayo ukubana kube le ntengo ethiwa isifuyo asithengwa ngemali ephansi kwenani elingaka. Lokhu abakusebenzisayo kokuthi willing seller le willing buyer kwenza ukubana labo abaswelayo bawele bathengise izifuyo nentengo ephansi engasozi basize.
ngaphandle kwentengo yenkomo abafuyi bakhala njalo ngentengo yembuzi abathi layo iphansi kakhulu nangumnumzana Mthumayeli Sibanda owekafusi eKwanda South.
Sile challenge lapha ezifuyweni zethu enkulu kakhulu. Izifuyo sizifuya nzima, imbuzi, inkomo, kodwa zathola ukuthi imbuzi nxa sesifuya lapha eShowa amabhaya yiwo asebuye sinika iprice. Akusiphathi kuhle khonoko ngoba babe sebethenga imbuzi zethu ngama-300 rand. So imbuzi kwezindawo besiyazithengisa ngama-100 rand.
Usobhuku eMantulungundu kwa 16 eKwanda South, Mnumzana Admas Matshaka uthi intengo le ifana lokuthi batshontshelwa izifuyo zabo libalele. Kungakho uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele.
As we have a government in Zimbabwe, kabafaka ilifu ukuthi emashweni laba senziwa. We experience some daylight robbery.
Abathenga inkomo abaqoqela umsakazo weStudio 7 bathi ukwanda kwenkomo lokhu sekudala ukwehla kwentengo yenyama ngoba iningi kakhulu. Bathi njalo sithengiswa ngemali ephakathi kwamarandi angamashumi ayisithupha 60 rand kusiya ku-80 rand ikilogram linye. Nyakenye abafuyi kulesi sabelo balahlekelwa zinkomo ezifika inkulungwane ezinhlanu 5,000 ngenxa yendlala. Okungani kuhle kwezulu njalo lonyaka sekujiya abafuyi bedidekile engqondweni ngoba sekumele bathengise ezinye ukuze bathenge isikuba kungenani le ntengo yazo ephansi. Ngiyimele umsakazo weStudio 7 ngiseThakaliyawa eKwanda South ngu-Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe.
Siyabonga Albert, okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Lamhlanje weziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sicubungula udaba lokusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo.
Udaba lobusuke salihlangana sisebulawayo club laphana iBupra lamasekukhonza kashiyeniyo labe city council. Kuluma ngalo esikhuluma ngokuthi akudikile ukuthi kube kuthenge kwa disaster ngoba vele crisis akunamanzi, amanzi awakho, njalo amanzi lawo mekho kuletha imikhuhlane, kudala imikhuhlane eminingi enjengesihudo, njalo kuletha ukuthi abantu omama babe nemisebenzi eminingi okuyadinga amanzi ngokuphi. Saphuma futhi nokuthi hashi phofu iyakwenziwa wathi eziningi eziphume emnasibaphana wathi nganone kunaphi amanzi ekambi. Amanzi ekambi siwalibe kakhulu njengomphakathi wakoBulawayo esineka abanye yabe bekhona ukuthi ngezekethi wanaphi ngoba asinashuwa ukuthi azahlandeleka yindlela eqondileyo njengoba kwesinye isikhathi kuwona lawo siwanapho khathesi behlula. Sase sithi kungcono ma ungathatha amanzi lawa asetshenziswe kumandastri ukwenza izitina ukwenzani ngoba amanzi lana abaphana
yebo belingabathembi labo abazingcwethi ukuthi bengawahlanza amanzi lawa asebenziseke.
Bakhona ke nezingcwethi ezisemasta abantu abasemasta njengodokthalale ukuthi amanzi lawa angahlanzwa siwanathi kumbe siwasebenzise. Imini convention thina sathiwa sala sibili kakhulu ngawo lawo manzi sisala ngokuthi siyakwazi ukuthi angcole kanganani. Yonke into embi iphothela khona mphanama abakhipha izisu baphothela khona mphanama bonke nje amadimoni konke kwenzelwa khona phambi.
Izinqumo ezimqoka esingathi lizibophile emhlanganweni le yiziphi kumbe hhayi kusaqhubeka ukuxoxisana ngalolu daba?
Hhayi kusaqhubeka, kusaqhubeka ngezinqumo kodwa okukhulu esikukhulumile ukuthi ngabe setshenze makungagejwa izibhorane kakhulu ngoba amanzi akhona phansi. Basigedeke izibhorane uhulumende nenhlanganiso thize ezingaphuma lokuthi zisidumele ukuthi sigejele izibhorane kube lezibhorane kakhulu kusakhangelela amalungu term wona lawo anjengolabo akifaya obanintawa zonke indawo lezane zingathi zilamanzi. Sathi thina ngangingena zigejwe izibhorane abantu babe lezibhorane zokuthi abantu bathole amanzi.
Uke wakhuluma ngodaba lwabesifazana lapha lamantombazana, yelubaphatha njani udaba lolu sikhulu?
ukukhuluma kanje
khathesi zobe ngizima labo amantombazana labo abafana sebethola konke labantu abadala kuyaliwa kubaphatha kabuhlungu ngoba nje lutho kuzivuzi kumele zikhulume ngoba baphatheka kuba abantwana bachaya nezokuthasha ukuchayana behamba besiyadinga ezinye indawo vele kazinazihorane abangcono yilaba abake bethole indawo yabo besihorane eduze kodwa baphatheka kubi kakhulu abantwana ngoba lesikhathi sokufunda sokubala abasitholi ngoba sebetshona ngaphuma esikolo segijimele emanzini ikakhulu nje yona la amantombazana kulula ukuthi bahlukumezeke ngoba kusakhona ukuhlukumezeka kwabo behlukumezwa ngabesilisa
kodwa ikhansili iyasiza yini kumbe layo akukho okunye engakwenza sesikhangela ukuthi iyalethela yini abantu amanzi ukube besebenzisa ngensuku bevalele
ikhansili ikhanye ithe izasiza kube nto lezamakhiyosi lamabhawuza bathi bazabe bencedisa ngayona lenda indlela kusalungisisa ukuthi sithole amanzi
likhangelele kusasenjani ngodaba lwamanzi lolo elakho elokugcina
hayi thina sifuna ukuthi umsetyenze masinyane ngendaba yamanzi sifuna ukuthi uncediswane siyakwazi ukuthi izulu alikho njengalithi ngapha ukuthi mhlubulo wamithi akulamanzi kodwa besikhangelele ukuthi ngokuchetsha bezezigokwane bazifakwe nxa bekhona abangafinyedisa ukuthi zifakwe kukhulumisane labo ngokuchetsha ngoba okucinayo ukuthi amanzi azabe sengasekho madamu siyabe sesisengozini kakhulu sifuna ukuthi kufakwe izigokwane yonke indawo nje kube duze lokuthi umuntu omdala ngesalukwazi usingumatshathi yaphatha ugembeni sozithathela amanzi ngesayikilini
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga sithandekile le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le MRP
okwaqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
ninjani baba Chris Gande labalaleli
ungasitshela ukuthi lina njengebandla lithini ngenyathelo elithethwe nguhulumende elokuthi kufakwe isikhumbuzo sempi yebhu
okwenziwe nguhulumende asikujabuleli njalo kasikuqakezeli izandla okokuqala sinanzelela ukuthi umsunguli wodaba lokukhunjulwa kwendaba yebhubhu kusukisele emuva khona le ngeminyaka yabo 2006-7-8 mangaphambanisi ngubaba uKhonti Mhlanga osowedlula emhlabeni makalale ngokuthula eyiqala lindaba sasikhona esibiza njengama stakeholders sikubhethu likazwe esitshela ngokuthi indawo yasepupu kumele iphakanyiswe layo ikhunjulwe njengezinye zezimbali sezimpi ezigocela oBattle of Gadadi oBattle of Lalaphansi oBattle yasempandeni ukwenzile ke okababa uMhlanga lanxa sasisitsho kuye ukuthi ngokuhamba kwesikhathi baba uMhlanga uhulumende wezano PF uza kuthatha hela lolu hlelo kuyadanisa ukuthi uEmerson Mnangagwa uhlelo lolu kaluqali ngabo lonyaka sesimbona eqinisa ikhande siyakhona ngale belukhona iminyaka yonke ubaba uKhonti Mhlanga elwenza futhi njengesizalwane saselupane igovernment kayizange ilu recognize bayehluleka lokuhlonipha bakhulume ngaye ngoba nguye umsunguli walolu hambo embasola kakhulu ngabadala bakithi abagoqela obaba uPhathisa Nyathi labantu abanjengabo Peter Zwide Khumalo esibabone besemcimbinini nalawa kumbe ngithi lamakhumalo wonke jikelele ngoba bathatha umbulali besiyamhambisa endaweni okungamelanga ukuthi ngabe uyafinyelela indawo liyana simbona eseqamba amanga ekhuluma ngokuthi uyisemkhulu ukhokho wakhe okuthiwa ngumubengo mvengo wayekhona kumbutho kalobhengula abuya sitshela ukuthi wagcina ngama 1940s sebuyela kibo khona ngale lanxa isishona wayengasaswazi yazi isindebele yena indaba ngama 1940s simuzwa ngembali yakhe lokuthi wabuyela esishoneni kodwa sitshelwa futhi ngakwena incele ukuthi wayelibutho ndikalo bhengula okusibonisa ukuthi mhlawumbe nxa eqinisile lokho ukuthi uthi wayevele ngasobutho wayeyinhloli ebuthweni likahulumeni likalo bhengula njengoba sikwazi ukuthi kubheki yasegadada eka 1893 amashona ngu-352 abuya ehamba lamakhiwa ezothengisa ezokulwa lamabutho kalo bhengula kuyabonisa ukuthi mhlawumbe nxa eqinisile kutsho ukuthi lo muntu wayeyispy wayengasombutho kalo bhengula ngoba ubuyela njani kwelakibe emashonaland ngemva kokuthi impi siphelile ngama 1940s ulo bhengula sowanyamalala kudala kodwa ke ngakwena imicele sithi imbali yamanga ngoba umnangagwa kudala beqamba amanga ngizahle ngithathe lesi sikhathi futhi ngikhulume ngokuthi nxa kuliqiniso lokhu u-Emerson Mnangagwa wabulalelana abantu bakithi ngeGugurahundi ngeminyaka 1983-1987 ndizakhumbula ukuthi ngomnyaka 1984 ekhona ngale lupane wakhuluma ngokuthi abantu bemathebeleland bangamawu abafuna ukufakelwa i-DTT
khona ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa ebekhona akhokhele lumbuthano njalo lesikhumbuzo lesi silotsho igama lakhe likubone njani
akulabantu abathengisa isizwe njengabona laba abathethe uMnangagwa bengabantu bakithi bayamhambisa ebhubhu liyadanisa ngoba bayehluleka ukuhlala la ephansi bamtshela iqiniso ukuthi emathebelelendi abantu bayakhala ngokuthathela umhlabathi wabo yibo o-Emerson Mnangagwa lamashona lokuthathela umnotho wethu wonke igolide lonke lisemathebelelendi lokufundiselwa abantwana bethu ezikolo zethu ngabotitsha besishone bayehluleka ukuhlala phansi bamtshele ukuthi abantu besindebeleni khala ngalolu cuku wena hulumende ka-Emerson Mnangagwa lezanu PF yakho elikwenzayo bayehluleka ukumtshela ukuthi Emerson Mnangagwa khona manje ukhuluma ngodaba lokuGugurahundi othi ufuna lulungiswe zinduna abantu abafuni ukuthi udaba lolungabe lulungiswa zinduna abafuna ukuthi bona wena njengombulali njengo-perpetrator ubotshwe njalo ukhuluma iqiniso ukuthi wawukwenzelani kodwa sibabona bemthatha bemusa khona ngale njalo konke lokhu kuyabonisa nje ukuthi silabantu abangaba thengisi abacabangela izisu zabo besehluleka ukucabangela isizwe
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga babu Chris Gande labalaleli libe lokuphila obuhle
lo ke bekungumnumzana mqondisi moyo umkhokheli wecele le MRP ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba uBonwell Louis Moyo ehamba leqembu lakhe leGanyani Music bephethe isingle yabo entsha elesihloko esithi useLondon. Nangu ke uMoyo exoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Lele mbongi thuba njalo babunkomo imbingelele nakubo bonke abalaleli beStudio 7 ngokuzalwana seCholothi endaweni yakoSkente umculo ngoqale 2020 la ngakhipha kona isingle track yami eyayisithi ungavumi ngabuya ngalandela ngakhipha eyinye futhi nginomunye umfowethu wasenkaya esiyezi abathungi ezabuya eyayisithi wena hlela nini ngabuya ngakhipha futhi eyinye ethi imambe emnyama so kwathi December ngase ngikhipha futhi eyinye eyayisithi wena uselandana
A abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
NaseGoli mufisa ukuxhumana nami angithinta kule number ethi yona 0742420300 ungangithinta lapho uyangithola kuma-calls nakuwhatsapp.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Ngiyabonga kakhulu ngoba nginokuthola uxhaso kulaba ingoma zami eziyabe zithe zihamba zafinyelela kubo. Ngiyabonga ngithi bebambe kanjalo behlale besazi ukuthi kulo nyaka lokule albhamu elizayo. Ngiyalubonga uxhaso lwabo. Ngiyabonga futhi lalabo abanikeza amandla ukuthi ngiqhubeke ngiye phambili. Ngithi inkosi ibusize.
Siyabonga ke Nkomo. Hayi, isikhathi sesidliwe uMangoye, asidibaneni ngekusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririma.